Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona elingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 21 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bebeyinhlabathi ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga nyama yenkukhu lonamnede enkundleni White City kobulawayo izolo abemandla le-CCC.
Ayilele amadabuka ngesiphume sobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama-official candidates awe-CCC.
Kodwa abanye bathi ubuningi babantu kade besemhlanganweni wakobulawayo abuvezi ukuba yibo bonke abazavota, ngoba bebaningi abangabhalisanga kumbe ukuhlola ukuthi amagama abo akuluhlu lwabavoti i-voters roll.
Bavalela phandle abakhokheli bethu aba onqubo welishman, bavalela phandle othokozani Khuphe, bavalela phandle oAbednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni.
Ugatsha lwezabomthetho olwe-JSC soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula icothoza umholi wabahluli umnumzana Luke Malaba.
Okwenziwe nguMalaba lokuthi thina siyakusola sibili, ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Bebeyinhlabathi abantu ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga inyama yenkukhu lonamnede enkundleni ye-White City kobulawayo izolo abebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla mnumzana Gift Ostalo Sesiziba, yena ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela isigaba sephumula chabalala kobulawayo edalele parlamente.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini, whether ngeZANU-PF kumbe nge-CCC kumbe ngeye yiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha ane babe banengi ukwenzela ukuthi kuthumele umbiko okuthiwa yipolitical statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani ukuthiwa abantu banengi. Abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona, sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako, ngoba amunye nomunye yabe sebuyele engasekho kobulawayo, uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo. Singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe Grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red. Kwathi sokubuya ukhetho iZANU-PF yayitshaya i-whitewash. Singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo. So amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho, abanye ngabangarejistanga ukuvota, abanye ngabathethwe ludumo, abanye ngababe bebhasiwe kumbe betrakiwe kumbe besitimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement.
Ubona ngani ibandla leZANU-PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala linqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo?
Ibandla leZANU-PF lihlala linqotshiwe kobulawayo, ngiyavuma, kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani kobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda ubukhali bebandla le-CCC. Okwakuqala kwekulo kukhonona okukhona ebantwini bakobulawayo ngendlela umnumzana uChamisa akhetha ngayo abameli amakandidates asomfihlo lokho ukuthi abantu bayenza into yokuthiwa kubhabhula umntwana kwakhethwa abantu kwazobuya ekugcineni kwakhona amabizo setshintshiwe abantu bayakhonona ngakhonoko abakho happy okwesibili into kamnumzana uChamisa kayicaca ukuthi iphathi kumbe kuyini abantu abacubungulisayo abangathatheki ngodumo njengenziwe ngozulu oluququmayo nje ngodumo abantu abaningi abacaba ukucubungulisayo bayabona ukuthi into leyi yinto yakhe nje yodwa labantu kabalehlekana abathile ngokuyinto kwakhe labo ostalos labo mahere lochibaya beyi-four bazenzela into yabo engelani labantu bavalela phandle abakhokheli bethu oncubo welsman bavalela phandle othokozani khuphe bavalela phandle oabednico bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni khonokhu kuzamtshaya kakhulu bese kubuya kuthi kwezinye izigaba bayelekanisa ama-candidates agadana abangama-double candidates kuzabatshaya khonokho ngibona ngazani yebo kambe abantu bakobulawa iZANU PF izonda kodwa e-Country Park ngibona ngazani iZANU PF izanqoba ngoba ngento zikaChamisa zokuthi wathuma uphayo umfana osuka esikolo wamsusa eNorway khona lesikolo wamflyisa ukuthi azofika azokuba yi-candidate wasidelina abantu ababekade bengamisana lo sikhutshwa mfundo uProfessor Mthuli Ncube e-Country Park ngokunye kwezinto okudala ukhuku ngasuthiseki kwabantu bakobulawayo uthethe umfana okuthiwa ngu-Shepherd Sithole wazomphanyeka kobulawayo lapho ukuthi abe ngukhansila ngumuntu ongasiwa kobulawayo ongakhulumi lolimi lakobulawayo umfana owayebuye lapha kobulawayo elanda isikolo into zona lezi yizo ezenza abantu bakobulawayo bakhonone kakhulu bangajabuli kukhona futhi ngale emagwegwelo bhekene lakho kulokukhonona okuningi yizo izinto ezizaphambanisa ukhankaso lwe-TCC
Siyaxolisa ke balaleli lapho belilalele umnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe obekhuluma yena ngokuthi bebebaningi abantu enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo kodwa ayisibo bonke abazavota okanye kathesi ke sizwe ke umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba yena ekhuluma ngokuthi kwenzakaleni izolo enkundleni ye-White City Stadium.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini whether ngeZANU PF kumbe nge-TCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha babebaningi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu baningi abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba amunye lomunye uyabe sebuyele engesekho kobulawayo uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe Grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red kwathi sokubuya ukhetho iZANU PF yayitshaya i-whitewash singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo so amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho abanye ngabangarejistanga ukuvota abanye ngabathethwe ludumo abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe besitimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement
ubona ngani ibandla leZANU PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala lingqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo
ibandla leZANU PF lihlala lingqotshiwe kobulawayo ngiyavuma kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani zikobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda
Uxolo siyaxolisa ke lapho balaleli hayi udaba lwethu lo mnumzana ostalo sisiziva lungani luyala imithina yethu iyahlanganisa kuphume kuloko kuphuma udaba olufanayo hayi sizathi ke sesilidlalela lona udaba lwethu olwengqoqo esiyenze lo mnumzana Gift ostalo sisiziva umsekelo osikhulumele sebandla lesi sizaludlala nje kusasa udaba lwakhona. Ungathesi ke sikhangele olunye njalo udaba oluphathelane lwezokhetho. Ugatsha lwezabomthetho olwe-Judiciary Services Commission soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula ecothoza umholi wabahluli umnumzana Luke Malaba. USande wathi uMalaba kalandelanga isisekelo sombuso esithi kumele abe amacala hathi ukuba nguye opha izinqumo. USande wethula la mazwi ngeviki edluleyo ngemva kokuba uMalaba ephe isinqumo sokuba udaba olwethulwa ngumnumzana Kasukuwere olokwalelwa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe kumele luhluzwe kakutsha ngesiphangiphangi. Iphephandaba leNewsday alivezanga ukuthi uSande engala ukuxolisa uzakwenziwani. UMalaba wathi aluqakathekanga udaba lukaKasukuwere okokuthi kumele lungene emzileni njengazo zonke indaba ezingaphuthumiyo. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo nkosazana Jacqueline Sande okungamazwi asemngenise edakeni.
Okwenziwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba ezabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwi. Hatshi ukuthi yena ahlabe ehleze ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza yithi administrative duty. Kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla okuthi azwi indaba akhangele amaphepha ahlathi le ndaba sengijikela khatshana ayilamsebenzi. Kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele. Hatshi ukuthi yena eyedwa esehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe eyedwa sephonga ukuthi indaba le ayilamsebenzi. Ngijikela khatshana lokhu sibili kuyayangisa asibone kuyinto efanele ukuthi yenze ngumuntu ongu-Chief Justice njani asibone ukuthi awusasa phambi laphana abantu bazabelandela ukucumba kwakhe lokhu nguba into ayenzayo le ayisoze ikwanisa ukuthi yanezisa ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi yinto elungileyo siyabona ukuthi yinto sibili engafanelanga ukuthi yenze ngumuntu ongu-Chief Justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe edale umuntu emangale indaba yakhe umthethwa ndaba uyabe efuna ukuthi bamuzwe. Manje nxa kuyathiwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokhu kusho ukuthi lakusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le. Njalo uChief Justice yena uthi udaba lolu akumelanga luziwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho. Kodwa thina sithi abantu beZimbabwe bona bayakhona ngande emthethwa ndaba ukuthi balethe indaba zabo sama election ukuze bengahanjiswa ukukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondanga nangalomthetho waseZimbabwe. Nxa umthetho wandaba susithi hayi asisakuzwa akumelanga sikuzwe vele asilasikhathi sokukuzwa sokuthutha ukuthi abantu abahambe kuma election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithelo lalimele alikwanisi ukuthi libazi senzele ukuthi ama election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga lokho lisihlaza sibili uChief Justice into ayenzayo uyasolisa.
Hello ke ngunkosazana Jacqueline Sande isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere obexoxala e-Studio 7 ecingweni eseHarare. Amazwi kaSande yiwo onala asemfake kudubo okuthiwa khona kumele axolise ukuthi wayeyakhulumelana.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Ipepa ndaba le News Daily lo daba lokuthi sikhulume lesebandla lezano PF umnumzana Chris Mutswangwa wehluleke ukuphendula intatheli izindaba lapho zisithi zimbuzo ukuthi nxa ibandla lezano PF linganqotshwa lizemukela na impumela. Umtswangwa ubikwa eqhamande esithi vele unqotshwa baya kwesaba okwenza basebenze gadalala ukuthi banqobe kukhetho. Iphepha ndaba leChronicle lodaba lokuthi ibandla lezano PF seligebhe imigodi yamanzi elimpompi ezisebenzisa amandla esola ezilikhulu elilechumi lanhlanu 115 esigabeni seMidlands. Lokhu kubikwa kwenzakele phambilini komhlangano werali owakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Isitifi yasefi ndivuka njani basazi bethu abahle ngitshona njani njalo. Ye ngibulisa na wonke umthwakazi omuhle ndithi mina hayi njengoba kusiyavotwa hayi asiyeni maqhawe siyezama esikuzamayo kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzoba isikhathi la kuzobonakala khona okokuthi umholi we-MRP umqondisi moya into asuke ikhuluma usuka kuyabe kungathi uyaprofetha whatever ishunqa unyakuqala kumbe last year eyikhuluma ngezani PF lento ezwenzakaleli i-TCC lento eyenzakalela thina njengesizwe sakomthwakazi kuphela. Ngicabanga ukuthi leso siprofetho sizofezeka next week asiyeni siyezama njengenjayelo kodwa konke akutsho sikulindeleni ma-TCC sikulindeleni mthwakazi omuhle libona imethi ukuthi izami izidlala asambeni siyevota maqhawe sambeni asisho ukuthi sithini kodwa ke ngicabanga ukuthi ebantwini abaningi kuzovuleka into esuka ikhulunywa ukuthi hayi ngoba kuyabe i-MRP yabe campaigner yabe ingakampaigni yabe ivula amafayili awezanu PF i-MRP yaphethe amafayili wezanu PF wonke futhi isuke amayisuke yakhuluma yabe izama ukuthi ixwayise abantu ukuthi behlale be-away ngezinto ezizwa izanu PF kodwa sambeni siyevota maqhawe.
Usitudio 7, usitudio 7 linjani kuna ngapho basakazi. Hayi, njengoba sesilanda lona ukhetho. Siyamuzwa ugolide nje lokho echazeka ngo-president wakhe. Engathini kathi njengoba kusiza yena le mbuti yakhe. Hatshi thina abaningi. O-ED wabo lo bazangena njengokuthi bona vele bayenza intando yabo. Kodwa ngentando yabantu asiboni ithuba asiboni ukuthi balale ithuba abazalithola ngale ntando yabo atshela abantu yabonga yimi empofu khona ngaphela ubhane east sithi kangene umfana
siyabonga indaba esinika zona kakhulu ezinhle ezibusekile ezisizwisa zonke izinto esingazazi songani kaqhubekela phambili sinika likhohle ngobelief gawulela ujoseph uthumala umalaki nkungu labo abangani ukuthi zona ukubahlanyiswayo abathi imigwaqo ilungile imigwaqo isiqede emgwaqweni kangaka kodwa ke bebungubaba bomnangagwa yomdlala umnangagwa uba usenzela lokho bekhohlwa ukuthi izihlobo zabo ziyaphela emgwaqweni ziyaphela egangeni lapha ngohlupho lezimbabwe hawu nkosi yami angazi sizabona nje mhla ka-23 ukuthi ukuphumani yabona
aya tuto seven njani tshona njani badala kunike zona ayamangala yamangala ngemthetho yezandla abakhuluma manga ihlangane ligqwa ihlangane ne-real game leyo heyi hayi amanga bathanda abantu bezana madoda yoyoyoyo amangalisa bethi imisebenzi iminingi labantwana baqhatshiwe baningi elokuzeni ewanke indawo abengaqhatshi isikhathi sonke lesi esizwe lesi beqhatshe ngansa kungamavoti amakhampani avalwa amadala asevulevulwa mbani qamba manga hayi ukwehluleka okungaka nje kubone shukokuyayangisa lokho amanga
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Sike saliphake udaba lapho kade sikhuluma ngomhlangano we rally yenzelwe kobulawayo e White City Stadium izolo. Bekugcwele abantu okwenze abanye bathi hayi ibulawayo isihambile sithethwe i-CCC. Kodwa ke sithe sizwe ukubana abebandla lezanu PF bona bathini. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga laleli bandla ukuthi sizwe ukuthi bathini ngerali yakobulawayo e-CCC.
Well, i-CCC namhlanje yenza umhlangano wabo e-White City Stadium. Sabona kula bantu abalandeli babo bekhona. Kodwa ukukhona okuqathekileyo ebenguza mina insolo esenzakala kukhethwa abazamela lelo qembu ku-council la kuma MP. Baningi abantu ade bekhona phana belamaphepha kumbe sithi ama-placard ebhalwe ukutwana not imposition of candidates. Candidates must come from the people. Okutsho ukuthi ngesintu asifuni ukubekwa ebantwini abasimelayo. Abantu abasimelayo kumele bevele ebantwini. So konke lokwana kuyimikenke ekhona ukuthi busi ezaba izinto ezaba affecta nxa sesibuya ekhethweni ngolwesithathu. Sibona thina ngantwa lathi njengezanu PF this time around abanye abantu sebevulekile sebebonile ukuthi hatshi uhlakazisithi kona noma idongi siyalivotela yikho sengele bona singabi le ntutuko lapha kobulawayo. Ngoba phela ungafaka idongi elizifeleyo kutsho ukuthi kuyahlala kuvele kufile kunjalo of which sokuzanjani incindezela intutuko endaweni lapho esihlala khona. Kufana nalasecountry park ngale abantu abaningi ivile abe-TPC sebekhuluma ukuthi shuwa singakhetha ukubana sivotele umuntu ongelalutho. Abanye baze bethi ohlala ngibo abanye bethi ozaqala ukudinga ukuthi azakhele eyakhe indlu kunokuthi sifake umuntu osetshengisile vele ngokwenza engakangeni ukuthi intuduko kuyini. Andibona konke khona okwana izitshengiselo ezokuthi khona kam mhlaka 23 ngolwesithathu sizabona izanpf idoba sibili amanye amacity emadrobheni lapha. So into esikhangeleleyo njalo si-emphasize kakhulu ukubana akube lokuthula elizweni. Abantu bazi ukuthi ipolitiki ayisonto ukuthi sokumele uze uphakamise isitina utshaye omunye ngenxa yayo. Yinto yokuthi wena choose masikhethela ukhethe lapho okhethe khona kungela udlongudlongo obuvukayo khonapha, ngoba into eqhakathekile kakhulu engifuna ukuyitshiyela uZulu lapha yikuthi sakheleni zinini. Sizadingana kusasa ngemva kokhetho. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF. Kwezi Melika, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika zithi ziza kuya ekhaya kuyonale iviki ukuyavota. Kwamanye amazwe afana leSouth Africa leBotswana, iningi lithi belifuna ukuthi liyevota, kodwa indleko zokugibela ziyehlula. Omunye owayefuna ukuncintisa kukhetho, umnumzana Sevia Kasukwere, wayethembise ukuba uzaphathisa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota, kodwa uKasukwere walelwa ukuncintisa ngumthethwandaba ngoba kuthiwa usehlezi isikhathi esedlule umnyaka lengxenye engayanga ekhaya. Ngapha kwele Melika bakhona sebesukile belubhekise ekhaya ukuyavota. Sixoxe lomunye oza kuya ekhaya ukuyavota esuka ngapha kwele Melika, umnumzana Tamurai Gwekwerere.
Lonyaka baba Gandhi kukhanya kuzaba lomehluko eminyakeni edluleyo kwezokhetho nxa sikhangela le ndaba yabantu abasemazweni ukuyavota kwabo. Singakhangela ukuthi kulolu khetho sisiya kukhetho lona lolu imizamo ebisenziwa ngabantu abaphandle abakudiaspora, nxa singasebenzisa lelo bala abakudiaspora, ekuncediseni lokuba bebe phakathi kwayo inziki yokwenzakala kwezokhetho. Ziningi kakhulu, ziningi inhlanganiso ezingekho eZimbabwe eziphakathi kokwenza ukuthi zibe khona kukhetho. Yikho ke lo nyaka nxa sikhangela sikhangela nje ngamalungiselelo enziwa ngamabandla angekho eZimbabwe, abantu abazimeleyo, amabandla ezombusazwe, ngizakhuluma nge-ICCC engaziyo ukuthi khona benzani emazweni ngendaba zokulungiselela ukhetho. Kukhanya lo nyaka kuzakuba lomehluko, bazaba baningi abantu abazayinelisa ukuthi baye khona ekhaya bayovota. Singakhangela amazwe agombolozele iZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Baningi abantu abakulawa mazwe abatshengisela ukuthi khona hayi lonyaka bazimisele ukuthi baza kuya khona. Yikho ke lonyaka sikhangelele ukuthi khona abantu baza kuba baningi abaza khona. Njalo enye into okumele sicabange ukuthi khona labo abasemazwe abaziyo ukuthi khona abasoze benelise ukuthi bazihambele bona bazifakela u-exwa, baphakathi kokusebenzelana lalabo abasekhaya ukuthi babancedise ukuthi bafike bayovota. Yikho ke lo nyaka bonabo abaselizweni phakathi bazaba loncedo olukhulu oluvela ebantwini abaphandle kubale zinto eziningi abazenzayo ukuthi bancedise bonabo abaphakathi abasekhaya. Ngoba eminyakeni kuyokwenzakala ukuthi khona bonabo abasekhaya ababe besithi khona hayi yithi thina esivotayo abayi kuyovota, kusenziwa indaba eziningi ezokuthi kuyabe kuswelakala izimali zokuhamba, kuswelakale indlela zokuthi khona beqoqane abantu ukuthi bayovota. Kodwa lo nyaka nxa sikhanya abantu abakudiaspora benze okuningi, benza okuningi ukuze bancedise labo abaphakathi ukuthi bayovota. Njalo njengoba ngitshilo ukuthi khona maningi amalungiselelo enziwayo ngabantu abasemazweni aseduzela khonapho, njalo kuhlanganisela abantu abasemazweni akhatshana baningi engibaziyo mina ukuthi khona babhalise ukuvota. Njalo bazabe bekhona besiyavota besuka lapha e-America, besuke e-UK, besuka e-Australia, e-Belgium, e-Germany, baningi engibaziyo abazimiseleyo asebevele sebathenga lamatikiti ukuthi khona uyahanjwa kuyavotwa lo nyaka. Yikho-ke hayi lo nyaka baningi abantu abazavota besuka phansi kwelizwe leZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye intambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.